Isandla lokugcina leli lithiye uZulu weZimbabwe ethukuthele njalo iningi libuzana ukuthi kungenziwani kahle kahle ukuze kuqedwe ukuhuquluzwa kwenotho yelizwe njengalokhu okuvezwe yi-Al Jazeera. Kuleli sandla isikhonzi sikaMnangagwa umnumzana Hubert Angel uphuma ekhuluma lomkaMnangagwa u-Auxilia ecingweni ebuza ukuthi labo ayecabanga ukuthi izigilamkhuba zakwele China ezazisithi zile mali engcolileyo ezifuna ukuyiletha eZimbabwe kuzamele zisebenzise indizamtshina yazo yini ukuletha limali kumbe ekaMnangagwa. Ephendula unkosikazi Mnangagwa uthi u-Angel kumele abuze uMnangagwa ngokwakhe. U-Angel utshela njalo intatheli zindaba ze-Al Jazeera zona ezazimcupha zizenza izigelekeqe zakwele China ukuthi kumele lezi zigelekeqe zibhadale uMnangagwa imali engena kunkulungwane ezingamakhulu amabili aseMelika i-$200,000 ukuze zibonane laye uMongameli Mnangagwa. Isandla leli liveza njalo omunye ekhuluma ngokuthi unkosikazi Grace Mugabe laye wayehuquluza amadayimana eZimbabwe ephuma lawo ngendizamtshina uMugabe engakwazi esiyawathengisa eDubai kanye lempondo zendlofu. Asenelisanga ukukhuluma lonkosikazi Mugabe kanye lemuli kaMnangagwa. Lanxa kunjalo abantu abaningi bathukuthele ngabakubonileyo njalo abanye bathi uMnangagwa kumele axotshwe umsebenzi. Sibuze umsekeli wesikhulumeli sebandla le-TCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ukuthi bathini ngalolu daba.
Sibuhlungu ngoba imali yonke leyo elingana legolide eliphumileyo ingakha izibhedlela ibhadale i-civil servants ilungisa umgwaqo yonke edizileyo kodwa sibona ngani imuli i-first family iyaphatheka ngalokho kuba nzima ukuthi abantu bathini njengoba lisazi ukuthi i-constitution yeZimbabwe ithi upresident okhona osabusa caqayiswa e-court.
UMafa ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi avote ngobunengi akhiphe uMnangagwa embusweni lebandla lakhe leZANU-PF.
Into esiyiqondile ebantwini khathesi yikuyavota kuhle izikhuquluzi zenotho labantu abangalambeko ogweregwere bakhutshwe constitutionally.
Sixhume njalo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo kubandla leZANU-PF umnumzana Obedi Mpofu sambuza ukuthi uthini ngokuvezwe ngomsakazo we-Al Jazeera. Libona ngani ngamanga konke okuthi kuloku huquluzwa kwegolide umsekeli wasikhulumeli sezapho umnumzana Brian Ncube uthi kudala inotho yeZimbabwe ihuquluzwa ngabebandla leZANU-PF.
Ibandla engikilo elezapho lihlezi lixwayisa imihla namalanga ukuthi kulobuhuquluzi bomnotho obenzakalayo elizweni kuwo wonke ama-government departments. Akuqali namuhla njalo akuqali ngegold mafia le, into leyo ibisenzakala for the past 4 decades.
Amazwi kaNcube agcizelelwe ngudokotela Jethro Mpofu oyingcweti yezombusazwe njalo ofundisa zona ezombusazwe lefilosofi enyuvesi yeWits kwele South Africa.
Khonokuyana okubonakeleyo akusilutho, okuthiwa ngesilungu yi-tip of the iceberg. Laphana i-Al Jazeera isivezele nje okuncane okwenzakalayo, iqinisa ukuthi kuningi abakwenzayo behuquluza, bebuthelela umnotho, besenga ilizwe besenza njengoba kubonakele lapha.
Umpofu wengeze wathi umkhulu umsebenzi owenziwe yi-Al Jazeera. Ngokunjalo, uthi ingqobe isisezandleni zabantu beZimbabwe ukuthi bathathe amanyathelo.
Laphana sekusezizalwaneni zeZimbabwe, sekumabandla e-civic society, sekuma opposition political parties. Lawa ama-politician akhona phakathi kwezanu, aphakathi kwahulumende, sekukuma civil servants.
Abanye abaphatheka kudokumentari le ababikwa bezingqungquthela ekwebiweni kwenotho yeZimbabwe njalo abathi badla lo mnangagwa bagoqela umnumzana Kamlesh Patin, Alistair Matthias, lo Iwan Macmillan. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.